Inengi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho, zithe seziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, uMnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngaseGoli ngalo sesixothiwe imisebenzi ngenxa yeCovid le. Manje sesibuya sokuthi sizozama langapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya kuwesi man. Angapha kuwesi phela hayi. Impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eGoli bengibona engani izingizathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo yisinlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Dumisani Nkomo, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust, laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo, ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenze. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries yawavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lo mthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le investment, kube le production. Lokhu nxa kungekho, kuzaba nzima njalo ukubana kube lo mthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena ku-informal sector, kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe ku-informal sector.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende kumele aphume lenhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu, yokuletha ukulahleka kwemisebenzi, ukuvalwa kwamafactory. Ngakho-ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela akade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amankampani amancane, ancedise amankampani amakhulu angakwazi ukuzimela, ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo nkampani zingakalinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise. Labo abahluphekile ndlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo, abantu abadala abagulayo. Ngakho-ke ezomnotho ibhajethi kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathintambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye, unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe, kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengesenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela, kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli, okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ningubathabile masuku.